Siyabonga Mavelasi li chananjani mtwakazi siyalamukela ku studio 7 ngolwesithathu mhla ka 27 ngontulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Nxa singalethe abantu abathiwa ngama ngisilungu ama technocrats laba abakuthiwa baye bezimele bodwa besazi umsebenzi kodwa bengilani lokwamabandla. Lokhu ngibona into kungathuthukisa umkhono.
Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo kwele Botswana uthi sokuyisikhathi sokuthi umongameli walelo lizwe umnumzana Ian Khama angenele kudaba lweZimbabwe njengomgcinisihlalo weSADC.
Umhlangano lo ngokucila nje abantu ukuthi kuthiwe khona laba abakhuluma kuqala ayisibo kodwa nje kuyatshengisela nje ukuthi uhulumeni lo segogekile sokumele ukuthi ngaye uyalalela okwakhulunywa ngabantu bakhe bona.
Umongameli Mugabe utshela ihlekana labalwa impi yenkululeko ukuthi uzaqhubeka ebusa lanxa abaningi besithi sokumele ehle esihlalweni. Kuba lokudlephana emhlanganweni webandla le-MDCT owe-Standing Committee phezu kodaba lokukhethwa kukamnumzana Chamisa lomnumzana Mudzuri ngomnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi babe ngabasekeli bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abo manyano we platform of concerned citizens bathi isimo esiselizweni sesidinga ukubunjwa kobukhokheli obuzaphatha intambo zombuso phansi kwe-National Transitional Authority. Enjongo yokulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe Media Center okwethulwa kwalomanyano kuZulu, omunye wamalungawo uDr. Ipho Mandaza uthe kumqoka ukuba labo abazokhethwa ungena kuqula labazaphatha umbuso okwesikhatshana kube ngabantu abamsulwa abangela bandla abalilandelayo. Umlondolozi Ndlovu ngomunye wabakade bekhona emhlanganweni lo. Ondlovu wamukele ngenjabulo umcabango wabe-NTA wokulungisisa isimo eselizweni ngale indlela.
Ubunzima esilabo ngokuthi ubukhokheli esilabo kabuthenjwa ngabantu, njalo sobehlulekile ukuthi ubuthembise abantu bana buyakwanisa ukukhokhela ilizwe. Nxa singalethe abantu abathiwa ngesilungu ama-technocrats baye bezimele bodwa besazi umsebenzi kodwa bengelani lokwamabandla, lokhu ngibona into kungathuthukisa umkhono.
Akufisayo uNdlovu uthi kube ngumcabango osekelwa nguZulu wonke jikelele, hathi ihlekana lalabo abazithi bafundile.
Kufuze kube into yokuthi nxa beyiqala kufuze bangene ebantwini bakhulume labantu bazwisise ukubana kuyiwa ngaphi bengakayiqali lindaba, ngoba akufuzanga ukuthi lindaba icine isithethwa ngabanye abantu njalo abanezifiso zokuthi labo bafuna ukubana bebuze, kodwa kufuze ithethwe ngabantu labana esingathi balesimilo njalo balenhliziyo labantu lokuthi umkhonomi weZimbabwe uye phambili, ngoba kukhona kathesi umkhonomi usebunzimeni, ngakho-ke ufuna abantu abalesineke.
Kwaba ngumbono osekelwe ngomunye oyisakhamuzi emzini weGreencroft, umnumzana Desire Chuma.
UZulu uqakathekile ukuthi abekwazi ngalokho okuyabe kusenzakala, ngoba yibo abantu abakhangelele ukuthi bakhetha bona umuntu abamfunayo. Ihulumende ebusayo ikhethwa ngabantu. Umbono lowo mina mbona kungumbono omuhle, ngoba uyakhulula wonke umuntu ukuthi afake umbono wakhe.
Iqula lamalunga e-Platform for Concerned Citizens bathi injongo yabo ikukhankasela ukuthathwa kwamanyathelo okumanyanisa ilizwe okuzaphathisa inhlala kahle kaZulu, ukunanzwa kwamalungelo oluntu kanye nokulondolozwa kwenotho yelizwe egoqela imvelo labantu abazingcwethi emisebenzini ehlukeneyo ukuze bengabe bephuma elizweni besiyathuthukisa amanye amazwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Robert Mugabe utshele abanye babalwa impi yenkululeko namhla ukuthi uzaqhubeka ebusa lanxa abaningi besithi sebulele ilizwe ngakho sokumele asuke esihlalweni. Kubika uMark Peter Ntambe.
Kuluma emhlanganweni labanye babalwa impi yenkululeko laba esikhodleni sebandla lakhe lezanu PFR namhlanje, uMgabe ugcizelele ukuthi akayindawo njalo uzakhokhela aze ayokufa.
This is me and you, my people will have me for yet.
Ye, yimi engikhona manje njalo ngizaba ngikhona okwesikhathi esithile ngoba abantu basangithanda, yibo abathi ngibe khona, labo abangamthandiyo angilandaba labo.
Abaze emhlanganweni wanamhlanje liqembu labalwa impi yenkululeko abakhokhelwa ngunkosikazi Mandla Chimene, umphathi ntambo obona ngendaba zasesigabeni seManicaland. Abalombono wehlukele likhokhelwa ngumnumzana Chris Mchangwa elithe ngeviki edlulileyo selifuna asuke embusweni uMgabe. Umnumzana Trust Nubo osebenzelana nendaba asakhulayo uthi umhlangano lo utshengisa obala ukuba ibandla lezanu PF seliphelelwe ngumphako njalo selizama ukubamba ngamandla abalwa impi yenkululeko ukuba beqhubekele phambili belisekela.
Njoba ngamafona vele kube sokukhanya vele sokukhulunywa ukuthi vele wonke owanika umhlabathi uma engakhuluma ukuthi vele kukhanya ngani vele ukhuluma into ezingani azihambelani lohulumende, bakhanya ngani vele betshile ukuthi basadadela amapulazi wona lawo. So kukhanya vele konke lokhu kwedusela abantu ukuthi bengakwanisi ukukhuluma imibono yabo, njengoba kukhanya ngani vele wonke umuntu kusukusela even labo bezanu PF kukhanya ngani vele unzima babubone babuthwele and babone ukuthi vele uhulumende laye vele nguye sokukhanya ngani vele sehle.
Ocubungula ngezombusazo umnumzana Rejoice Ngwenya uthi leli liqiniso sibili njalo kusobala ukuba leli bandla lizama ukusebenzisa indlela yokuxabanisa abalwa impi yenkululeko ukuba bengamingi alizwe linye kumisebenzi yabo.
Uyabona ukuthi nxa kuthiwa khona abalwela inkululeko abakhulumayo kayisube iqiniso sokutshengisela vele ukuthi uhulumende lo esilaye lokuthemba ukuzithemba yena, ngoba nxa sithi nguhulumende wabantu awalwela inkulumo kasazithembe yena. Umhlangano lo ngokuqila nje abantu ukuthi kuthiwe khona laba abakhuluma kuqala ayisibo, kodwa nje kuyatshengisela nje ukuthi uhulumende lo segogekile. Sokumele ukuthi ngaye uyalalela okwakhulunywa ngabantu bakhe bona, singathi yena uMgabe lezana uphepha ngaye bayalalela ukuthi kwakhulunywa kwathiwa khona kungcono akaphumule. Lobu buqila ababenzayo kuletha abantwana bekuthiwa khona ngabalwe benkululeko, hhayi akulunganga.
UNgwenya uthi yonke le imizamo engasoke yethusele abantu abafana labalwa impi yenkululeko.
Uyadivida bhenxa abantu bevele bedivided. Okwakhathesi sibuntu abantu abalwe inkululeko sebebambene, babambana babhala ugwalo lwana bengabantu ababambeneyo. So akusela thuba lokuthi uba divide kathesi. Engqondweni yakhe yena usefuna ukusebenzisa isito sayivele esijayelise nosisijo ukuthi abadivide, kodwa okwakhathesi mina ngibona ngathi sebebambene. So kumele ukuthi aqondane lakho akhulume labo, nxa besithi bona kaphumule kungcina aphumule.
Umnumzana Masimba Kuchero ocubungula ezombusazwe uthi kusobala ukuba uMgabe sesethuswa ngokwenzakalayo elizweni, esengoba-ke njengomuntu ozama ukuvala izikhala amagabha esevuza okungalungisisekiyo.
Kanele leyo umbe abakhona khathesi angibona ukuthi yiwo ama-war veteran sibili, ngoba ungakhangela into indlela ababesebenzisa ukuthi banxuse ama-war veterans kumhlangano lowo, bebesebenzisa ama-radio, bebesebenzisa ama-newspaper. Ayisiyo ndlela esiyaziyo ama-war veterans benxuswa emhlanganweni yabo. Balama-structures abo, balendlela yabo ekuthi nxa bekhuluma laphana bekhulumisane. So angiboni ukuthi yena nguye ole pressure afuna ukuthi anike ama-war veterans. Ubona njengani usefuna ukuthi yena ama-war veterans engamniki ipressure.
Uthe kuphuma obala ngoba esegijigijima exhothoza bonke ayesebenza labo laba kubandla lakhe njengabathengisi bangavele bakhulume imbono ehlukileyo kule yakhe.
Nxa singakhangelisisa sabona ukuthi abantu abesekhonona ngendlela ohamba ngayo izinto sebebaningi kakhulu, njalo into iyenza ukuthi abantu bonke labo bekhale yikuthi akusela mali. khathesi nje yikho sibona amapolisa ezuza amasalari, amasoja azuza amasalari phambi kwayizolo. So uzabona ukuthi indaba yokuthi ilize kali selamali iyo esenze ukuthi abantu benze nje indlela leyo yokuthi labo abasafuna into eyenzakalayo.
Lokhu ayisiko kokuqala ukuthi uMongameli Mugabe oyipatron wenhlanganiso yeWar Veterans Association ehlangane labalwa impi yenkululeko. Phansi kwenkokheli kaMuyi uChenjerai Hunji kwake kwaba lokufuthelana okunje betshengisela befuna ukuhlawulwa inkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola eZimbabwe, $50,000 bathelwa ngentuthu ehitshayo. Waphinda wahlangano labo lonyaka bekhokhelwa nguMutshwangwa ngemva kokuzama ukubamba umhlangano wabo eCity Sports Center bathelwa njalo ngetiyegasi ngamapolisa. Ingcwethi zezombusazwe zithi laloba uMugabe angaze athathe waphi amanyathelo okwenzakala elizweni okwamanje sokumkhulela njalo engasoke wafa wavala umkhosi osuhlatshwa nguye wonke umuntu elizweni esindwa yisimo esikhona esingasaphileki elizweni. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo kwele Botswana uthi sokuyisikhathi sokuthi umongameli walelo lizwe umnumzana Ian Khama angenele kudaba lweZimbabwe njengomgcinisihlalo weSADC. Njalo zithi kumele amalungelo abantu abaphikisana lo mbuso kamongameli Mugabe abahlezi betshengisela ahlonitshwe. Kubika uMartin Gwenya.
Inhlanganiso esihlangane phezu kodaba lweZimbabwe ezibumba iBotswana Civil Society Solidarity Coalition for Zimbabwe, iBokis Cause, zithi kumbalwa okumele kulungiswe eZimbabwe kulandela ukuqhamuka kotshengisela emavikini asanda kudlula. Isikhulumi senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eDitswanelo, uNkosazana Khasetso Phalime, uthi balandzelele ukuthi isikhathi sokugoqa izandla kodaba lweZimbabwe sesidlule, ngakho bafisa uMongameli Ian Khama njengomgcinihlalo weSADC uthi angenele.
We have obviously as the case because we feel that it's important that
silethemba ukuthi uMongameli Khama angangenela udaba noma nje sazi ukuthi iSADC inhlanganiso yamazwe amaningi, kodwa sithemba ukuthi ngombiko lo bazabona kufanele ukuthi bangenele.
Kodwa omunye weZimbabwe uthi noma nje kulungile ukuthi inhlanganiso ezitsheniyo ikakhulela uhlwini lwangezansi kwe-Afrika zitshengise ukukhathazeka ngesimo seZimbabwe, kuzaba nzima ukuthi uMongameli Khama angenele ngesikhathi esizaqeda isibanga sakhe njengomgcinihlalo weSADC.
Kulutshwane okungenziwa nguMongameli Khama ngoba amalanga akhe okuba ngumgcinihlalo weSADC asephelile, aphela nje ngo-August 17. So kumele sikhangelele umgcinihlalo ongenayo, the new chairman, who is uKing Swati oweSwaziland, ukuthi mhlawumbe yena nguyo ngathi eyifaki indaba leyi on the agenda.
IBokis Cause ithi ikhathazeka njalo ilo ngochuku lwamapholisa kulabo abatshengiselayo, isithi kumele kube lo ntshintsho kumalungelo oluntu ahlonitsho. Inhlanganiso le ithi uhulumende weZimbabwe ayekele abantu batshengisela ngokuthula, hashi ukubaphatha ngodlame. Njalo ithi uhulumende kumele abuyisele emuva imithetho engahambelani loZulu efana lokumisa ukuthenga enye impahla elizwe ngaphandle kwelizwe, isithi lokhu kubulala impilo yeningi kakhulu abaphila ukuthengisa impahla evela ngaphandle kwelizwe. Ithi lokhu kuphambana lezivumelwano zalotshwa ngaphansi kwemithetho yokuthenga lokuthengiselana ngaphansi kwenhlanganiso yeSADC. IBokis Cause ithi enye imithetho encindezela uZulu efana lemigoqo eyenziwa amapholisa engacaci emgwaqweni kumele ihambe. Okokugcina bathi ukungenela kweSADC ngomongameli Ian Khama kuqakathekile ngoba isimo seZimbabwe silimaza ukuthula kanye lokumanyana kwezwekazi lezansi le-Afrika. Ngingumathin Ngwenya wendaba seStudio 7 seRongwe Botswana.
Abenhlanganiso emela abaphutha izifundo zaphezulu emakolishini abangelamisebenzi e-Coalition for Unemployed Graduates basebekhuthaze uMongameli Robert Mugabe ukuthi alalele isikhalazo zikaZulu athi ukuhlukuluza abantu abaveza imbono ehlukileyo kule yakhe. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni lentathele izindaba owenzelwe eMedia Center, abenhlanganiso yezifundi lezi bachazise injongo yabo yokutshengisela abafuna ukukwenza ngeviki ezayo mhlaka 3 Ncwabakazi lapho abazofola belubhekise edalele ePhalamende. Omunye wabakhokhela ukutshengisela lokhu uNkosazana Michelle Mukoronje waphutsha izifundo zedegree leChemical and Processing Systems Engineering kodwa akaqhatshwanga. Uthi yena kuyamdanisa yena labanye abanjengaye ukuhlukuluza kwalabo abazama ukukhuluma phezu kwesimo elizweni okubalisa umfundisi Ivan Mawarire osengosiyaphephela kwele South Africa. Kungalesi sizathoke befuna umongameli Robert Mugabe aze emkhosini wabo ozaqala ngokufola besiya edalela eParliament befuna ayiphendule imibuzo yabo njengomkhokheli owabekwa ngabantu esikhundleni akiso. Acho lokuba ikuphi leyo audit echaza indlela inotho yelizwe yabiwa ngayo.
Nxa sokunjalo i-audit leyo siyenziwe sithithina kuye upresident, umuntu lo muntu owatshontsha imali loba lisenti lehulumende, thina njengabantu beZimbabwe siyithi thina abantu esibuya si-employe laba bantu sifuna abantu laba bebotshwe ngoba kade betshontsha inotho yothi inotho yethu inotho yelizwe eyiyo yona impangelo ebana oJoshua Mqabuko Nyongolo kaNkomo bahamba empini yinto esiyikhulumayo.
Belo mbuzo njalo ukuba ikuphi imisebenzi ayithembisayo mhla egcotshwa ukuba ngumongameli.
Kadasi kumele bebesebe create 1.4 million jobs okuyikho khona okungayakayenzakaliyo. So sifuna upresident esitshele ukuthi bona sebengapi ngendaba leyi ekuba besinike imisebenzi njengabantu beZimbabwe. Njalo sikhangela i-manifesto yabo bona babesithi indigenize, employ, develop, empower. Sebengapi ngaleyo manifesto? Izim asset yabo awu liphepha nje lalidlaliswa liphomba ubhalwa ligijima ilizwe lonke abakayenza ilutho. So sifuna upresident usengaphi ngodaba lokuthi yena nyaka lo nyaka uyakhepha abantu kuma-university kodwa betholakale bengelamsebenzi.
Encwadini yabo yokunxusa uMgabe ukuzokhulumisana labo phezu kwenkinga ilizwe elibhekane lazo bathi bafuna azochasisa ukuba kuyini asekwenzile ukuqeda udubo lokungathembeki elizweni olwe-corruption lokuthi bajeziswa ngayiphi indlela abatholakala belamacala. Besithi bazimisele ukumphathisa ngamacebo phezu kokungenziwa ukuguqula isimo bethi yikho bemnxuse ukuzolalela izikhalazo zabo abaphe impendulo esuthisayo. Ube lezithelo lo mhlangano nxa engasabuyanga njengesicelo sabo kuza kuba isibonelo sokuba uyinkokheli engelani lozulu weZimbabwe kusitsho ukuba bezokhankasela ukususwa kwakhe kusetshenziswa ukhetho luka 2018. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC nginguPraxedes Jeremiah ngilibaleleke udaba olulotshwe nguMavis Gama eseHarare.
Kuqhamuke ukufuthelana lokudlephana phakathi kwamalunga e-Standing Committee MDCT namuhla phezu kokukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tswangirai owenze umhlangano waleli dale wachithwa usanda qalisa. UTswangirai ukhethe ababili laba kumalanga asanda kwedlula ukuthi babe ngabasekeli bakhe lanxa evele lomunye umsekeli uNkosazana Thokozani Khupe. Abangene emhlanganweni lo bathi uthe uqala nje umhlangano uMakhupe wahle wasukuma watshela uTswangirai ukuthi uChamisa loMtsuri bebengamelanga babe emhlanganweni lo ngoba kabakhethwanga ngemfanelo. Kulapho-ke okuqalise khona ukufuthelana lokukhulumisana kubi abaningi besekela uMakhupe abagoqela umnumzana Bednico Bebe ongumqoqi wenhlelo zebandla bomgcinisihlalo umnumzana Love Momoyo isikhulumelo umnumzana Obet Gutu lo nobhala jikelele umnumzana Douglas Monzora kanye lonkosikazi Linette Kore. umakhuphela abanye bakhe laba batshele uTswangirayo ukuthi wephula isisekelo sebandla ngokukhetha uMdzuri loChamisa. Ekade besekela uTswangirayo babalisa uMnumzana Charles Wende, uMnumzana Amos Chibaya, uNkosazana Tabita Khumalo lo mnumzana Morisi Zwizwayi. UMnumzana Morgan Komichi lo nkosikazi Paulina Mpariwa bebethuli, kwathi uNkosikazi Teresa Makone lo mnumzana Happy Moti Dziva bebengekho. UTswangirayo ugcine emisa umhlangano lo wathi udaba lolu soluzahluzwa lidale le-National Executive kanye lele-National Council. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina lolu daba lusupho nje uPresident Tswangirayo azingele lona ngendlela yokuthi phela umuntu nxa ufuna ukwenza umbuhulu ukuguqula indlela ibandla elikhulele njenge-MDC esebenza ngalo, kuyabe kufanele uqale ugijimise abantu bonke ubone ukuthi bathaya ngenyathela linye. Athi ukuthi nje uphanga ukuthi hayi sengisenza ukuthi ungabona ukuthi bangaki abavumelana lawe njalo bangaki abaphikisayo. Ngibona ngani mina khonokho ukuthi uMnumzana Tswangirayo bengekho kula kwenza ukuthi enze isinqumo lesi engacabangisanga kuhle ukuthi kathi kungaba lempumelelo bani. Ngibone ngani mina siyacela sifike esifangeni sokuthi uMnumzana Tswangirayo atholakale esebuyisele emuva isinqumo sakhe sokuthi apromote uMnumzana Chamisa Nomzulu.
Ukudabuka phakathi kwebandla khona kukatshana.
Mbona ngani kungaba yikuthi ukudabuka uTswangirayo angabe ngelandaba lakho kangako, ngoba sazi ukuthi yena mhlawumbe uzasala nabantu abaningi njengalokho kwenzakale ngemva. Kodwa udubo lwenzakalayo ukuthi udabuka kwebandla futhi njalo lusenziwa yinkulumo eqondane lesisekelo sombuso webandla, kungenza ukuthi umbuso wakhe ucine usilwane ukuthi hayi abantu abasawuthembi kangako, njalo iMDC amathuba ayo ukuthi ingafa yabo silizwe laseZimbabwe abe efewe kakhulu. Mbone ngani okungcono njalo angagcine kwenzela uMnumzana Tswangirayo ukuthi athi hayi kuthi lapha bengiphambanisile buyisala nemuva isinqumo lesi ebesengisenzile. Mbone ngani uzazama ukuthi angenzi ibandla lakhe libuye lidabuke phakathi njengalokho okwenzakale eminyakeni edlulile.
Ukudlephana lokhu kuthoni kubasekeli baleli bandla?
Ukudlephana lokhu phela kukhulu njalo lapho sokulingana lokho kuzalo PF ukuthi sokubangwa ukuthi hayi uyindlela ibandla elibuswa ngayo kayisaqondanga. Ngibona ngani mina uqinisa kakhulu njalo kupha amathuba kuzanu labanye abangikhokuzana abafana lezimfese kamju, ngoba phela bona bangatshengisa ukuthi bayalwisana. Njalo nxa ukuthi lize ibandla lingabe yaliqhamuke phakathi angekela uMnumzana uTswangirayo liqhamuka phakathi, kutsho ukuthi uZulu lokho kade kukhangelele kungabe sokukhathana kakhulu ukuthi ubuye kwenzakale. Ngoba izanu loba ilokuphikisana okukhulu kangako ilokhe ilamandla ukuthi njengoba iye kuhulumende, khonokho kwenza ukuthi bekufunakala iMDC eqinileyo njalo esebenzela ndawonye ukuthi ze ithole ukuvuka.
UMnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekwelebhilithane. Live talk namhla sikhangela amazwi kaMongameli Robert Mugabe awethule emhlanganweni awenzela abanye abalwa impi yenkululeko namuhla, esithi uzaqhubeka esembusweni lanxa bebaninga abathi sehlulekile njalo sokumele ehle esihlalweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi kwava abantu phose abangamakhulu amane engozini yokugenquka kwemikhumbi komkhumbi owawuthwela abantu bemazweni atshiyeneyo aweAfrika besiyadinga amadlelo aluhlaza eEurope ngo-2013. Kulabantu abedlula amachumi amane abafileyo njalo kulimale abanengi kweleSyria ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiywe emoteni enkulu ngabanakanelwa ukuthi ngabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS. Umhlangano omkhulu webandla lama-Democrats okugcoba unkosikazi Hillary Clinton ukuthi abe nguye omela ibandla leli kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngolwezi uyaqhubeka namuhla edolobheni lePhiladelphia, njalo abakhangelelwe ukukhuluma bagoqela umongameli Barack Obama lomsekeli wakhe umnumzana Joe Biden. Abakhulume izolo bencoma unkosikazi Clinton bagoqela umyeni wakhe umnumzana Bill Clinton, yena owake waba ngumongameli weMelika. Umnumzana Clinton labanye bakhuthaze uzulu ukuthi avotele unkosikazi Clinton ngoba engumuntu osetshengise ubukhokheli obuqotho ngemisebenzi yakhe yokulwela amalungelo abantwana, izigoga lozulu nje weMelika. Sixhume isizalwane seZimbabwe esisekela unkosikazi Clinton umnumzana Muzi Ncube, yena ohlala khonapha eMelika.
Unkosikazi uClinton siyamjabulela kakhulu njalo siyamlandela thina lapha eAmerica singama-Democrats. Sijabulile kakhulu sibili izolo sibukele iTV lapha sibona iconvention yakhe ePhiladelphia lapha ephakamisa sibili amalungelo amakhosikazi njalo ephakamisa njalo lamalungelo abantwana abancane, ephakamisa njalo futhi lamalungelo abantu abagogekileyo. So into esizithakazelelayo kakhulu zonke lezi esizibona ukuthi umnumzana Donald Trump on the other hand umRepublican izinto abangazifeziyo lezi into abangazijabuleliyo into abangaziphakamisiyo. Siyamjabulela kakhulu uHillary Clinton ngakwenzayo.
UBill Clinton siyazi wake waba ngumongameli welizwe, ubona lokhu kumphathisa yini unkosikazi Clinton ukuthola usekelo?
Kakhulukazi sibili Mr. Nkomo, ngoba njengokuchilo lawe ukuthi uMr. Clinton wayengumongameli welizwe lase America and ngumuntu ole experience kakhulu sibili njengomuntu owakhethwa kabili 2 terms. Samthanda kakhulu ngesikhathi ekhona engupresident. Unemployment rate was less than 5%, unlike yike Zimbabwe where it's over 90%. Ngumuntu sibili olohlonzo ohloniphekayo upresident Clinton, and ngendlela akhulume ngayo izolo encoma unkosikazi wakhe khuluma elandisa lokuthi bahlangana njani bese sebancane bese college. Hawu, wasikhuluma sibili istori saze sayaphutsha lapho esiphutsha khona sibili into azikhulumileyo zonke ngaye. Nathi siyazibona sibili ukuthi umama ovele waqalisa ukulwela amalungelo abantu dala khonale besaqalisa kulo school.
Bakhona yini abangane bakho mhlawumbe abasekela umnumzana Trump abavela eZimbabwe?
Abangani bami angingahlangani loyedwa ongabe ethakazelela umnumzana lo uTrump.
Umnumzana Mzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, sixoxelaye eseVirginia. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo kwele Botswana uthi sokuyisikhathi sokuthi umongameli walelo lizwe umnumzana Ian Khama angenele kudaba lweZimbabwe njengomgcini sihlalo weSADC. Umongameli Robert Mugabe utshela abanye babalwa impi yenkululeko ukuthi uzaqhubeka ebusa lanxa abaningi besithi sokumele ehle esihlalweni. Kuqhamuka ukufuthelana lokudlephana kubandla le-MDCT emhlanganweni we-Standing Committee phezu kwedaba lokukhethwa kukaMnumzana Chamisa Lomudzuri. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.